Hayi kasikezwa ukuthi ungabalimele kakhulu khona sizabuyela futhi kusasa sebhoda bhoda sizama ukulandelela kahle kahle ukuthi angabe khona olimele kakhulu ngoba thina sithe sifika sathola abantu sebechithekile satshelwa ngamajahe siwabonile ukuthi lapha bekunzima liphuzile ngabe like lafika nje 2 hours before belizabona okunye okunzima abantu behlukuluza betshaywa betshayelwa ukuthi indaba besithi lona iplazi leli kalingathathwa futhi lo muntu olithathayo ngakho emthethweni abantu bathi bona ngabe leli plazi kumbe lithathwa liphundlovu okwakhona lapha ematojeni ngabe kungcono sibona kuyukuthi ikudelela kakhulu kwabantu bemathebelelend ukuthi kutholakale sokulomuntu esingamaziyo ezothatha iplazi elikade liloncedo esigabeni izinduna ubaba uMasuku uMalaki induna ubaba uMasendu induna ubaba uNdiweni unyanga zonke lezinduna omathema nabo ba yibo kade bekhokhela uhlelo lolu lokuthi kumiswe lento eyenzakalayo ngoba kuyinto enganhlanga kakhulu ezaletha indlala lokuhlupheka ebantwini bemadobho lebantwini bemathebeleleni.
Ye ungasitshela ngokuphathisa kade kusenza iplazi leli.
Iplazi leli bekungamaplazi amathathu ekade abanikazi bawo bengakube ngokhonoli. Okholoni ngokhonoli ngo-1958 eliye langikhona leli elithiwa leShalom. Valinikela ukuthi libe liplazi lokwenza imisebenzi yezokholo okuhlangana khona abantu besiyakhuleka kulamachapheli kulendawo zokukhemba sonke besithi nxa sifuna ukuyathandaza sihambe siyehlala khona kwasokusithi ngemva kokushona kukaJanet Cunningham walishiyela kusalela lisebantwaneni bakhe oPeter loAndrew uAndrew ukhuluma kanje useMozambique wenza inhlelo ezinhle kakhulu ezokulima eMozambique leMalawi uPeter wasesala lapha-ke wasebethatha elinye lakhona ingxenye yalolo elinye iplazi balimnikeza isigaba esingathi thina kungamthiwa yi-community laba yi-trust izinduna lezi engizigambileyo zaba ngama-signatories kuleyo trust ukuze izakhamizi zisebenzelane la lo Peter Cunningham.